Abanye wabakhala ngokwenzakala emgwaqweni ngunkosazana Charity Mpofu othengisa impahla ayidinga kwele South Africa lakwamanye amazwe.
Engingakutsho ngebhizinesi yalo nyaka lokho kuqale umnyaka ka-2024 yikuthi njengabantu abaphila ngokuthengisa besingakayiboni ibhizinesi uhamba kwayo. Ngenxa yokuthi kuhle kwathi kuqala umnyaka kwahlangana lokuvulwa kwezikolo. So ekuvuleni kwezikolo sananzela ukuthi izikolo eziningi kuthi ekuvula izikolo bebekhwezile ama-fees. Ngapha abantu bekhangelele ukuthi bathengele stationery lama-inform kwavela kwavuka sokukhwele zonke izinto. Okungako ngokuthi abantwana at the same time babele sidingo sokuthi lanxa besiye esikolo bahambe bethwele umphako wokudla esikolo. Sananzela ukuthi kusuke kwakhwela kwaze kwakhwela ngitsho nesinkwa. So esingakutsho yikuthi lokhu kuqalise umnyaka ka-2024 business wise hhayi asikaboni ukuthi buhamba njani. Ngoba esingakutsho ukuthi imali vele kayikho, abantu basakhangela nelezo zesikolo, basakhangela nelokukhwela kwentengo yokudla ezitolo.
UNkosazana Mpofu uthi kwesinye isikhathi bathola imali engatsho lutho ngelanga.
Usungakwanisa ukuthi uthengise singathi $5, $5 kumbe kusiyafika kubo $12-$15 eyimali eyenela ukuthi ugade ubuyela endlini, ugade njalo usubuyela lapho othengisela khona. Kube njalo futhi nxa ulo mntwana ogadayo esiye esikolo, ugadise futhi lo mntwana wesikolo. Esingakutsho ukuthi lokho kuqale nje umnyaka sesiphila silokho nje sicontinue siphila ibhizinesi ye-hand to mouth. Ngoba asikabi la imali yokuthi ungakwanisa ukuthi uhambe uyethengisa ube le mali oyibekayo. Yonke imali nje esithengisayo iphinda njalo iphele esikhangelele ukuthi yikho kuzayenza futhi ukuthi kube nzima ukuthi sicontinue siwoda amabhizinisi eqhubekela phambili. Ngoba siyananzela ukuthi kuyena leyo futhi imali yabo uyithengisile. Abanye uyabe unguwe i-breadwinner, zonke indleko zendlini zikhangele kuwe. Uphinde uthathe kuleyo mali isinkwa khathesi ngentengo esikhona udola, usuphinda njalo ufake ama-coin awe-rand lase-South Africa engathi i-3 rand, sesisiba idola 3 rand. Ngokungako nxa usuthengise i-$5 ukutho ukuthi vele ususala ungasela lutho.
Unkosikazi Doreen Selemani othengisa izigqoko lokunye enzikini yedolobho lakoBulawayo layo uthi kunzima lonyaka.
Hayi business lonyaka singathi 2024 kakakhani ukuthi kuhamba njani. Since it's January abantu babhadala ama-fees lakuthenga amabhuku ngoba since iZimbabwe everything suzithengi. Uyathenga i-textbook, uthenga ibhuku lokubhalela, uthenga ipen, ubhadala i-fees. So hayi business i-low kakhulu, it's very very low. Sasithi okunye kade kubuhlungu ukuthi emabhukwini akhona lade sisithi siphephelele kuwo ebefladile. Hayi emaketing ifladile ngamabhuku, so phine vele indlela intengo esithengwa ngayo iphine siyehla ngoba besiqale besebenza $3.50, $8.10 sicine sisebenza ama-$3.18 ama-72 pages. So hayi business isalomo. Sesikhangelele nje ukuthi maybe uJanuwari singaphela singene kwi-February kungaba ngcono.
UNkosazana Ntombi kayise mlilo ukhala kakhulu ngokugudeka komnotho weZimbabwe kanye lezitolo zabantu bokuza.
Okokuqala kungabe kudalwa ngumkhonomi wethu oyehlileyo. Abantu bahola i-RTGS batshintshe imali ibe i-US dollar bese sithengisa thina nge-US dollar. Okusho ukuthi imali abeyiholile iyabe ingeneli ukuthi ikwanisele imoli zabo njalo babe lakho okuseleyo eceleni. Okwesibili kudalwa yikuba khona kwama-China shop kuwo wonke amakona akuBulawayo. Kuba nzima kithi esithengisayo ngoba thina zathi siyawoda bese sizothengisa. Ama-China lawo, ama-China shops abalethela impahla ngentengo thina esiwoda ngayo. Kwenza kube nzima ukusebenza koBulawayo ngoba uzathengisela bani wonke umuntu uyaqonda e-China shop.
Uthi kuzima kakhulu emigwaqweni.
Uyaswela yona yokugada ubuyela ngkhaya.
Abaningi bathi kuzakuba nzima lo nyaka ukuselela imuli zabo. Njalo kwababoni umomo lo ukuquka masinyane. Ngimele i-Studio 7 ngise-Maryland, ngu-Gibbs Dube.